Ezihamba phambili lamhlanje kungolwesihlanu mhlaka 1 ngoNhlangula 2018. Owayebaleke elizweni ngesikhathi kugenqulwa umbuso kaMgabe umnumzana Sevia Kasukuwere ubotshiwe wamiswa emthethwandaba namuhla esetheswa icala lokufohla umngcele ngokungekho emthethweni. UKasukuwere ukhululwe ngemva kokuhlawuliswa i-$300 yesibambiso i-bail. Umanyano we-MDC Alliance usucotoze umongameli Emmerson Mnangagwa ngokumemezela ilanga lokhetho kungakalungisiswa konke okuhluphayo okungenqabela ukhetho olukhululekileyo. Abasekeli be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kobulawayo babuthene emabuthweni begxothoza inkokheli yabo ngokubakhethela abantu abangabafuniyo abazabamela kukhetho. Kuhlelo lokuzithokozisa olwe Woza Friday silomhlabeleli wengoma zokholo uSibanjana Junior ehamba leqembu lakhe le-impi yosindiso bephethe idlalate labo elitsha. Kulife Talk sikhangela imikhankaso yamabandla ezombusazwe achiyeneyo edinga usekelo ngaphambilini kokhetho oluza kwenziwa mhlaka 30 ngoNtulikazi. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lwethu lisithumele iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave.